Abanye babantwana abafunde itorho yabagoqela abakwesibanga siya grade 2, 3 lo 4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalo umonakalo. Ukwenzana Sithile Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehleleyo leli hlupho asebebhale lazo ngenxa yale
ingozi.
Kwakungomvulo emini sathi sitshayisa nje sabona kuthiwa le yezi aqalisa ukuba lo moya omkhulu sibawuduma sibehlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiphoto. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kuphela phahla. Soluphume lonke. Ngisekhalenje sesikhala ukuthi ngabe siyafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Kwenzele siphinde sibuyisele ifenitsha yethu ngendlela umnyaka ukuthi uqalisa wonke umuntu eredi.
Ikomiti yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, i-School Development Committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule ikomiti.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siyathola abangasiphakamisa basincedise sithole i-isiklo.
Omunye umdlali wasegulathi umnumzana Jobe Mkandla ukhala ngoduko selibhekane lesikolo setorhwe.
Nansi isikolo sethu khona, isikolo sethu singasikhanyela asilamncele isikolo lesi. Okuthi ngabe kuya ngokuya kodwa ufake ukuthi ngabe kule fence igijima laphana ama-cottage wonke labe phakathi. Kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango wegulathi umnumzana Gipa Kenneth Dube ucela uZulu aphathise isikolo setorhwe.
Abantu abethu basifundela phandle. Efundela phandle lathi sidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphangeke kuphahla. So siyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulo moya wokusincedisa kuthina. Singasincedisa siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Izizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana betorhwe lasematopo as a whole, lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi i-welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi esincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeni wamatopo edalela ephalamende njalo ngumphathi intambo wezamandla kagesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lo monakalo ngale ngathumela ke abantu igijimi ukuthi ziyofika khona zenze i-assessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho bangithumela ngempikisha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education. Njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTokwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo sebantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebe sesabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitho 7 ngisegulathi ematopo igqamulangwenza Jesus Banda.